Siyabonga Chris, siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 24 kuMbimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu sithandekile mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, amasotsha achayo ngameli wethu uyekumoto ziva izolo. Along Samora Mashel as an elocated designer the station near Total and even the Nezu, not the
Umgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MDCT umnumzana Happy Mochi Dziva utshaywa kakubi ngamasotsha edolobheni leHarare izolo ntambama.
Uzabona ukuthi amankampani amaningi sebefuna ukuthi badinge ezinye iindlela ezokuthi bazuze izimali ngabo. I-Econet ayisakwanisi ukuthi izuze imali eningi kakhulu kusuka ku-airtime.
Abenkampani ye-Econet Wireless bemanyene labe-National Foods baphawule uhlelo olutsha lokuthenga impahla yokudliwayo lokunye kokusebenzisa ngekhaya olwe-EcoShopper.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uhlangana lequla lakwele-Germany eliseZimbabwe behlaziya ukusungulwa kwamabhizimusi lokulondolozwa kwemithetho ekhuthaza umbuso oqobo ohlonipha ilungelo loluntu kwezamabhizimusi kanye lezombusazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Umgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MDCT umnumzana Happy Mochi Dziva ubikwa itshaywe ngamasotsha edolobheni leHarare izolo ntambama. Uchidziva utshele intatheli zindaba ukuthi ucabangela ukuthi utshaywe ngoba ekhokhela uhlangothi lwabatsha lona oluthi lufuna ukutshengisela lukhuthaza uhulumende ukuthi aphathise ukudinga umnumzana Itai Dzamara owathunjwa ngabantu abangaziwayo kumaviki phose amathathu asanda kwedlula. Sixoxe lesikhulumeli sabatsha kubandla le-MDCT umnumzana Brian Dube othi izehlakalo zokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla lakhe sezisiya ziqansa.
Yeah, amasotsha achayo ngameli wethu uyekumoto ziva izolo. Along Samora Mashel as an elocated designer the station near Total and even the Nezu, amasotsha namapolisa bahamba betshaya abantu besethusela abantu bethunguluza abantu ezweni lonke jikelele baqalise eHarare besithungiza and balokhu kwesenza khonokho and thina njengama-youth AMDCT siyobuhlungu kakhulu ngokwenzakalayo and asikuthakazeleli we are very disappointed really.
Manje kuyini elikwenzayo njengabontanga? Siyabona ukubana njengokutsho kwakho kukhanya bahlose ukuthi bahlukuluze lina ikakhulu ontanga.
Thina esikwenzayo njengamayobi ukuthi kathesi siyenza ama-report emapolice about these incidents but ungalawulokhu kusenzakala njengakhonokho thina sizaqedisela sifuna ukuthi siyenze kokuthi singathi senzenjani ukuthi thina ngokwethu senze i-protection unit on our own ukuthi izinalezinalazozenzakala njengakhonokho wibeleve with no choice the state made to fight back and yikesiye singavuniyo ngoba izinto zonezo zenzela ukuthi ilizwe lingabi kahle. This is why thina sithi i-government ika-Robert Mugabe ngayinye ukubilokhu sokuluza abantu kakhulu abafana lamankazana.
Ya, ungasitshela ngokutshengisela kukamnumzana Dzamara sizwa kuthiwa bakhona abathi kumele ontanga bangene ezitaladeni batshengisele?
Ya, khonokho ngathi siyakusupporta yinto esikhuluma ngayo ukuthi i-government ika-Robert Mugabe ifanele ibuyise u-Itai Dzamara ngoba ngekhuleka ukuthi benze khonokho bafanele basuke ezikhundleni so that we get a responsible government.
Hello-ke ngumnumzana Brian Dube isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDCT wekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Ukunjalo nje igqwetha elilwela amalungelo oluntu uNkosazana Rumbitsayi Dube uthi uhulumende kumele adinge u-Itai Dzamara ngamandla njalo nxa esezandleni zakhe kumele amkhulule. UDzamara yena okhankasela ukuthi uMongameli Robert Mugabe asuke embusweni ubikwa ethunjwe ngabantu abangaziwayo eHarare kumaviki amabili edluleyo. UNkosazana Dube uthi lanxa kulecala uDzamara alidalayo njalo esezandleni zikahulumende kumele esiwe emthethwandaba hatshi ukuba egcinwe engaziwa ukuthi ungaphi.
Idale le-Standing Committee le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lihlangene lamhlanje eHarare lavumelana ukuthi bazaqhubeka belandela izibopho ezavunyelwa nayo emhlanganweni walo omkhulu we-Congress ezokuthi bengaphatheki kukhetho lwama-by-elections kumbe nje lonke ukhetho elizweni nxa kungabanga lenguquko emthethweni lezibopho eziqondisa ukhetho eZimbabwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abenkampani ye-Econet Wireless bemanyene labe-National Foods baphawule uhlelo olutsha lokuthenga impahla yokudliwayo lokokusebenzisa ngekhaya olwe-EcoShopper kusetshenziswa indlela ye-EcoCash. Intathe izindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okhokhela uhlangothi lwezokuthuthukiswa kwemisebenzi kule nkampani kanye lokuyikhankasela, unkosikazi Natalie Jabangwe Morris utshele uzulu obesemkhosini owenzelwe ehoteleni ye-Mikles lamhle kuseni wokuphawula lolu hlelo okusemthethweni ukuba uhlelo lwe-EcoShopper lusungulwe ngenjongo yokwenza kube lula kuzulu ukuthengela isihlobo labazali impahla edingakalayo. Unkosikazi Jabangwe Morris uthi luhlose njalo ukuphathisa labo abafisa ukuqhuba ibhizimusi lokufuya inkukhu ethi ngoba sekuza kuba lula ukuthenga amatsiyane lokudla okuphiwa inkukhu lezi umuntu esebenzisa lindlela ye-EcoShopper ebhadalela nge-EcoCash. Kodwa umnumzana Masimba kutshela uthi le yindlela esisetshenziswa yile nkampani ukuthola imali kuzulu ngamaqhinga ehlukeneyo ethi kuyamela uzulu aluhluzisise anduba alusebenzise lolu hlelo.
Uzabona ukuthi amankampani amaningi sebefuna ukuthi badinge ezinye iy'ndlela ezokuthi bazuze izimali ngabo. I-Econet ayisakwanisi ukuthi izuze imali eningi kakhulu kusuka ku-airtime. Nje sibona ukuthi i-Potras ithe ama-rates umele ehle phansi. So sebedingi ezinye iy'ndlela ezokuthi bazuze izimali. Angibona njengani kunganceda sibili ukuthi uzulu engakwanisa ukuthi ancedakale nxa kuyukuthi ama-charges angikhona ayabe angaqonganga kakhulu. Into enzima lapha eZimbabwe ukuthi ama-charges ama-programs anjengalawa aqongile kakhulu ukuthi abantu baye bengakwanisa ukuthi basebenzise ama-facilities ngoba baye bengakwanisa ukubhadala ama-charges angikhona.
Okwamanje abe-Econet laba bathi basebenzelana labenkampani ye-National Foods belombono njalo ukusebenzelana lamanye ngesikhathi esizayo. Labo abazathengelwa impahla phansi kwalolu hlelo babikwa bezakwanelisa ukuyayithatha yiloba kungaphi kwelizwe njengoba sedlula amachumi amahlanu ingatsha zale nkampani ye-National Foods ezisabalale ilizwe lonke. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Inhlanganiso ezisebenza labasakhulayo zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga eZimbabwe ludubo oluhluphayo kakhulu njalo zithi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo okuhlenga abahlangana lalolu dubo. Inhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe leyeZimbabwe Civil Liberties and Drugs Network zithi izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu ngontanga zigoqela imbanje, amaphilisi atholakala kubodokotela kuphela, ama-prescription drugs le-bronco. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla seActive Youth Zimbabwe umnumzana Vakidzanani Dube wachasisa okunengi ngalolu daba.
Sinake esikunanzelelayo ke njengenhlanganiso kuliqiniso njengokuba utsho uthi wena udaba lolu lukhanya lubhahile. Thina njengenhlanganiso esesikunanzelele ukuthi siyabona ezindaweni zakithi lapha kusemadolobheni kusemaphandleni kungakhathalekile nje indaba le eyokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa ezivalisa mhlawumbe ombanje lokunye nje abakusebenzisayo abasakhula ukudlakisa imizwa yabo kubhahile sibili.
Ngaphandle kwembanje kuyini okunye okusetshenziswayo kakhulu?
Uzananzelela ukuthi kule drug eyinye esetshenziswa ukusenatha ngabantu mhlawumbe abalomvimbano kumbe abakhwehlelayo. I-drug leyi bathi bona yibroncho ngesilungu, kodwa-ke laba abayisebenzisayo sebeyibiza ngokuthi ngoma. I-drug leyi uyabona ungayinatha uzwe ngathi usuphelile impela, njalo ikhanya engathi iyedlula sfogoti lokunye ukudala.
Okhokheyini bona kabatholakali yini?
Yabona leli lizwe leli belingakabi kakhulu endabeni yokuthi lingasebenzisa izinto ezinjengecocaine. Kodwa kusenjalo-ke siyananzela ukuthi kulamaphilisi abanye abawasebenzisayo. Mhlawumbe uzathola ukuthi umuntu abe enatha amaphilisi amaningi esenzela ukuthi engxenye acishe i-stress kumbe izinto ezifana nazo nalezo.
Kuyini pho elikwenzayo ukulimukisa abasakhulayo ukubana bengahambi ngonyawo olungalunganga?
Njengamanje nje ngikhuluma kanje sikobulawayo lapho sesike senza-ke imikhankaso embalwa sizama ukulimukisa abasakhulayo ngokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa lezo. Uzananzela ukuthi ngesikhathi esedluleyo ikakhulu last year khona lapho kubomfufu khonapho o-October sike sangena elokishini-ke lemakhokhoba sahlanganisa-ke abasakhulayo khonaphana kunye-ke nabontanga abasema-primary abasema-secondary nabanye nje asebethe thuthu asebeqedile sibalimukisa-ke ngokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa zona lezo.
Lo-ke ngumnumzana Vakidzanani Dube wenhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo iActive Youth Zimbabwe obekhuluma le Studio 7 ecingweni.
Studio 7 Love Talk ukuhlelo labasakhulayo The Connection sikhangela inhlupho esesidibana labontanga olwezidakamizwa. Thumelani ke i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngesikhathi ilanga lokhetho kwele Nigeria selisondela ngomgqibelo, ibandla eliphikisayo ele All Progressive Congress Party seliqalisile ukukhala ngokuthi lulakho ukuba lokuqilibezela lolu khetho njengoba sokubuye amabhokisi okuvota ama-ballot box elethwa ngamasosha endaweni ezilabasekeli bamabandla aphikisayo.
Kufe abantu abadlula i-150 kwingozi yendizamtshina kwele France lamhlanje.
Inhlanganiso ephathisa ngokudla emhlabeni jikelele e-UN Food and Agriculture Organization ithi abalimi bakwele Central African Republic kumele bathole inhlanyelo lemvundiso ngokuphangisa ukuze bakhulele uhlupho lokuthola isivuno esiphansi okweminyaka eyisikhombisa ilandelana.
Umphathi ntambo wezemali lokulondolozwa komnotho umnumzana Patrick Chinamasa uhlangene lequla lakwele Germany eliseZimbabwe behlaziya ukusungulwa kwamabhizimusi lokulondolozwa kwemithetho ekhuthaza umbuso oqobo ohlonipha ilungelo loluntu kwezamabhizimusi kanye lezombusazwe. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Umphathi ntambo wezemali lokulondolozwa komnotho umnumzana Patrick Chinamasa uthi kulondolozwa kwemithetho ekhuthaza umbuso oqobo ohlonipha ilungelo loluntu kwezamabhizimusi kanye lezombusazwe kumqoka kumizamo yokuhuga osomabhizimusi ukuze asungule amabhizimusi abo kuleli. Umnumzana Patrick Chinamasa utsho lokhu ngesikhathi ehlangana lequla lakwele Germany elize kwele Zimbabwe ukuzangena umhlangano okhokhelwa yingcwethi ezivelele kulelo lizwe ebona ngezemithetho ephezu kombuso uqobo olandela isekelo sombuso. Uthi namasa uveze ukuba uhulumende uyaziqhakathekisa lezi ndaba zokulondoloza amalungelo kwezomnotho lombusazwe ngoba kuvele kumqoka ukwenza lokho emizameni yokuhuga abafisa ukuzasungula amabhizimusi kuleli. Umqondisi wenhlanganiso ye-Sub-Sahara Africa and Sahel German Federation Foreign Office u-Ambassador George Schmidt uqonqosele phezu kokuqakatheka kwemithetho ecacileyo phezu kombuso olondoloza amalungelo alabo abafisa ukuzasungula amabhizimusi eZimbabwe ngoba ethi yikho kumqoka kulabo abafisa ukuzasungula amabhizimusi. Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho. Ukutshera uthi uhulumende akala ngenye indlela ngaphandle kokulandela lokho kuthiwo yilabo abafuna ukuzasungula amabhizimusi abo kuleli kukhangelwa imithetho okufana lo okunikeza amandla lesilinganiso esikhulu samashare amankampani kwabensundu.
Ngona njengani uhulumende ubengafuna ukuthi enze into ezinjengalezo ezokuthi sibelungisa imithetho ukuthi kube lula ukuthi amankampani axotshe abantu imisebenzi kumbe enze ukuthi abantu abatshiye imisebenzi. Uhulumende usefuna ukuthi labo bakhangele ukuthi izisebenzi zangkhona ezisebenzile uhulumende ziningi kakhulu abaselamali eyokuthi babhadale. Njalo sibona njengani uhulumende usefuna ukuthi lalele njalo iindaba ze-indigenization bekhangele ukuthi imithetho yangkhona khanya njengani ixotsha ama-investors. Uhulumende ubengafuna ukuthi atshintshe zonke lezo zinto kodwa njengendlela eyokuthi baphile ngayo njengendlela eyokuthi baqhubeke bebuselele lizwe sebebona ukuthi yiyo indlela engayenza ukuthi babe lesinye isikhathi esokubuya lamanye amaqhinga eyokuthi ba.
Wengeza ukutshela ethi lokhu akutsho ukuba inkokheli yeZANU-PF isenza lokhu ngoba isiguqukile kundlela esebenzelana ngayo labakwamanye amazwe kodwa ngoba isiphelelwe.
Ngokubona kwami abatshintshanga kodwa into azisamanga kuhle lapha elizweni okokuthi abasela nje into yokuthi abangayenza. Ubaba uChinamasa usekhuluma ukuthi abasela mali yama-diamonds bebekhangelele ukuthi bazasebenzisa lezo zimali. Kulokuningi okukhona ababekukhangelele ukuthi kuzenzakala ngendlela ababeyifuna yona okungenzekalanga. Yikho sebefuna ukuthi bekhulume ngendlela leyo kodwa ngibona njengani bazadinga nje amanye amaqhinga ukuthi ubonakale njengokuthi bebefuna ukuthi babuyise ama-amendments wonke lawo bona atsho ukuthi sebeforswa i-economy kumbe sebeforswa ngama-circumstances ukuthi benze njalo.
Uchinamasuthi kumele kuxoxisanwe phezu kweziphathelene lezokubuyiselwa kwezikwelede kunhlanganiso ezibalisa eye-International Monetary Fund, World Bank kanye lezathathwa emazweni atholisa usizo lwemali ngaphansi kwenhlanganiso ye-Paris Club abalisa lona eleGermany. Wathi kuqakathekile njalo ukuba zivuselelwe ingxoxo lamazwe anjengeGermany phezu kwendaba zokusebenzelana kubuyelwe kusimo esasikhona iZimbabwe ingakabekelwa izijeziso zenotho ngomnyaka 2002. EleGermany libikwa kulilizwe belitholisa eleZimbabwe usizo lwezikwelede zemali eningi emazweni akulenhlanganiso yeParis Club ingakabi khona ingxabano phakathi kwalo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Sibongile ke Mavis Gama ukuze sihlaziye ukuthi eleZimbabwe lizimisele na ukuthi liguqule umumo wezombusazwe ngendlela yokuhuga usomabhizinisi bakwamanye amazwe. Sixoxe loNkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo Central edalele iParliamente engowebandla leMDCT njalo elilunga lekomiti ebona ngezemali ele Parliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance. UNkosazana Sibanda ubexoxa indawonye lomnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga leZANU-PF. Umnumzana Ngwenya nguye osungula lingxoxo.
Ye lapha elizweni leZimbabwe umthetho uyalondolozwa, umthetho uyahlonitshwa, singakhangela kunokuthula nanxa nje kunamanye amabandla ezombusazwe azama ukuthi balethe udlakela, bavuse udlakela elizweni ukuze umnotho welizwe lo ungaqhubekeli phambili ngenxa yokuthi yibo uthange ababizela njalo izijeziso zomnotho ama-sanctions vele bona ngokwawo abathandi vele ubana ilizwe leli lithuthuke kodwa sikakhangela umthetho okhona elizweni yikho nje abantu sibona besiza ngobuningi babo abanye besuka kwele Europe abanye besuka e-East befuthi bafuna ukusungula amabhizinisi lapha elizweni leZimbabwe kodwa singakhangelisisa udubo lomnotho welizwe leZimbabwe alukhangela nangale eZimbabwe kuphela emazweni wonke jikelele emhlabeni wonke jikelele singakhangela amazwe wonke abhekane lokunzima kwezomnotho ngakho-ke ilizwe leZimbabwe ayisilo lodwa kodwa inzamo eyenziwa nguhulumende yiyo kanye inzamo eqakathekileyo okumele nje incediswe isekelwe ngomuntu wonke ukuze iphumelele umnotho waleli lizwe uqhubekele phambili.
Ye mhlonitshwa Sibanda, uyakuvuma lokhu ukuthi kuthula eZimbabwe njalo kungabe kulibandla lakho yini elilokhu lidinga izijeziso elizweni?
Kulemithetho ethize emele ikhangelwe nguhulumende engakazi azize abantu ukuthi bazebuya bezo-investa elizweni. Kunokuningi okukhangelwa ngumuntu nxa ebuya le mali ivela lapho avela khona, uyakhangela ukuthi pho nxa ngizaletha imali yami lapha kunento engizayithola yini, kumbe ngizahlala ngendlela engikhangelela ukuhlala ngayo, ngizahlala ngokuthula yini. Mina nxa ngikhangela imithetho ekhona mina ekhangelela bethu ngathi ngama-foreign investors, xa bengena lapha kulamaphepha amaningi abe ecelwa nguhulumende, sicela lokhu sicela nalokhu. So kufanele ukuthi imithetho yona leyo ikhangelwe kutsha. Kukhangela njalo ngamanye amazwe ukuthi amanye amazwe ayenza njani. Sisenza lokho ukuthi ngesikhiwa sithi copying ama-best practices. Siyakhangela amazweni aseduze lathi nje singayikhathana kuba-South Africa, Botswana, Zambia, Malawi. Khangela ukuthi bona bakuhambiswa njani lathi sikopa khonapho ukwenzela ukuthi ama-investors engabaleke siyagatshana. Kuningi okumele sikulungisise xa sikhangela ngezompolitiki kwesinye isikhathi khonapho siyakhangela kulo mntana othunjiweyo nje khathesikhathi esethiwa i-journalist ngezinye izinto zonazo ukuthi ngoba kuyeba kuvuka kugcwele emaphepheni abantu sikhuluma ngakho iy'nsuku zonke ngezinye izinto ezixotha ama-investors zonezo. Xa ngikhangela udaba lwama-sanctions ama-sanctions abaningi akade bekhona kuma-sanctions, ama-sanctions la akade engama-targeted sanctions ekhangela ukuthi usazwane lo nazwane lingabuye endlini, nabani lo sazwane lingabuye endlini. So khonokho akutho ukuthi sokuphambanisa ilizwe. Abaningi bakhona sebekhithiwe kuma-sanctions, kuthela ababili kumbe abathathu abangekho kuma-sanctions. So nxa sokukhithiwe abantu sebekhithiwe kuma-sanctions osokwenza ukuthi intuthu ezabona intuthu ziyathunqa ngoba thina uBulawayo sikhule simaze ngentuthu ziyathunqa. Yindaba intuthu zingabe zilokho zithunqa. Ama-factory lokho evaliwe, ama-factory esiwaziyo esakhula vele esiwabona evaliwe, waye lokho evaliwe.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin
leyo bekuyingxoxo phakathi kankosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo Central edale lephalamende engoyebandla leMDCT njalo elilunga lekomiti ebona ngezemali kuleli dali eParliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance. Unkosazana Sibanda bexoxa indawonye lomnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla lezanu PF.
Sesingena ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla lapho sihlaziya khona udaba lwamalobolo. Kambe abefelukwazi labo mama abangendanga abahlala bodwa balakho yini kubiza njalo badle amalobolo kungela zihlobo zendoda? Lokhu ludaba egudwini ebulenjini be-intanethi kakhulu kwelokuzilibazisa olwe-Facebook. Abanye bathi akulunganga ukuthi abantu laba babize amalobolo kungela zihlobo zendoda. Bathi omama abangendanga kumele badinge obaba bezingane zabo nxa sezilotsholwa ukwenzela ukuqhuba lokhu ukulandelwa imikhuba yesintu. Kodwa ke abanye abangendanga bathi balelungelo lokubiza amalobolo loba izihlobo zendoda zingekho. Bathi isikhathi esiningi bagcina abantwana bebodwa kuthi ke izihlobo zendoda zibuye sokubizwa amalobolo zithathe imali yonke zibachiye behlupheka. ngokunjalo ake sizwe unkosazana Thabita Khumalo olwela ilungelo labesifazana ixoxa ngodaba lolu lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko esintu bendawonye lo Gibbs Dube we Studio 7.
Kumele sazi ukuthi eZimbabwe indaba yokuthi imuli zazihlala ndawonye seyachithizwa ngomumo wezinto phandle. Iningi labomama obaba basuka beyidinga imisebenzi bahambe umhamba joso lomthutha ekhaya. Akhohlwe ukuthi ekhaya watshiya abantwana umama asalezi sondla. So uma umntwana eselotshola adingwisa abeka phansi aswele akula nto kumele imise ukuthi angalobolisi ngoba isikhathi sabezeli sesifikile somntwana ukuthi alotshole.
Baba Khabo, nxa ukuthi ubaba ekhona ephila kumele kwenziweni njengoba umama lapho yabezikhulisela umntwana yedwa.
Ngesintu indaba yamalobolo ayisiyo zinkomo lemali kuphela, ikuhlanganisa buhlobo bemulezi imindeni ethiyeneyo ethize. Nxa ubaba esaphila engazange amnanze lowo mntwana uyabikela aziswe ukuthi kulo msebenzi oda angahamba yena ngoba umntwana lo phela anto yabebizwa nesibongo sakweyise nxa uyise esazakala. Abesethi-ke kumbe ukuyibena kumbe kabuyanga kodwa okusalayo ukuthi kumele aziswe ukuthi untombazana osekhulile osesiyawenda angaba khona angabi khona kodwa lelizwi lakhe liyaba lifihlane ngoba kazange abe nesondlo kulo umuntu kodwa kuqakathekile ukuthi aziswe. Sokungakhuthekwayo kusenziwa lokho okwenziwayo kodwa nxa esaziwa ukuthi ungabi kaziswe nje kuphela ngoba laye lo oyakwenda igazi lakhe phela lanxa walibalelile.
Yes, siyabona-ke ngesikhathi nxa kuyukuthi Makhumalo ubaba ukhona ye usetsheliwe imali kumele umama angayithathi yonke yini.
Kumele sibe kwazi ukuthi lubaba wangitshiya ngizithwele ngazigcinela umntwana ngakhulisa ngahambisa esikolo wayapasa uze siyakwenda kumazanza amazisa kodwa emalini lapha hayi ngizahlala phezu kwayo ngoba umntwana mina ngazondlela.
Baba Mkandla, kwenziwani khonapho-ke imali?
Ye, ngivumelana lo Makhumalo ibanga nje elithize ngobana phela angithi okunye ngikunanzelela amalobolo la ngikunanzelela ukuthi umntwana wakhuliswa ubonwa lijaha nje seyisimomondiya ngobana kuchitheke izimali eziningi zokumkhulisa singathi ukuthi iyathengiswa hhayi kodwa kulisiko ukuthi kwenzakale khona lokho labakhwenyana bazwe baba abakhwenyana abankotho abasendleleni ubaba-ke engxenye angabonga ubongwa nje njengoba ngithenie unegazi lakhe lapha ekhaya kodwa vele ilizwi lakhe njengoba ngithilo ngifitshane bevele kalikho. So kungaya-nje lokuthi angaphuma nje ewaza kungelani kodwa angiyabe sazi ukuthi umntana kuselotshole but ina uyabe engafuna ukuthi aqhiweni ezeni.
Ye, masisibona-ke Makhumalo, nxa ubaba nangugqi sebuyile egumeni sesithi phela sekumele ngigile imikhuba sokunje sokunje uthiwani umuntu nxa sisenza njani?
Umntana eselotsholwa?
Ye.
Hayi, akula mkhuba azayikhila. Okukhona yikuthi yena akwenzayo watshiya ehlanyela umumbu. Wehluleka ube uzawuhlakulela, wehluleka ukuwuthelela. Mina ngawuhlakulela, ngawuthelela, yimi ngizavuna.
Lo-ke bekungunkosazana Thabita Khumalo olwela ilungelo labesifazane endawonye lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo lwezamasiko lokuphila kwabantu. Sigqibeke uhlelo lwethu lalamhlanje ngokukhangela ebeziphambili.
Umgcini sihlalo wabatsha kwe-MDCT umnumzana Happy Mochi Dziva utshaywa kakubi ngamasotsha edolobheni leHarare izolo ntambama.
Abenkampani ye-Econet Wireless bemanyene labe-National Foods baphawule uhlelo olutsha lokuthenga impahla yokudliwa lenye impahla esetshenziswa ngekhaya olwe-EcoShopper.
Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami uChris Gande selitshiya ku-Studio 7 Live Talk lilale.